waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla ka 20 kuzibandlela 2019 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla njalo amapolisa atshone edinga umgcinisihlalo webandla leMDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena ose-Europe okwamanje uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini awethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqala ngolwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, eAzerbaijan lamanye njalo. Ubeza qiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele-Switzerland. UMnangagwa ocotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye ochiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi nga uhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemethe kumlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso awusacitheki senkone sithi uzophenduka uzovula. Isenzo sakhe lesiyambona sinceda ulutho ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt ngoba kunengi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa khona wekhulu so makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudoniselaneni okukhona phakathi kwezanu PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si secure asikho secure into eyenzakalayo kulokudoniselana okukhulu njalo ngesimo esikhona manje ukudoniselana lokhu kusuke kwaba into enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwango siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile bathosehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje echiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlukube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okwenzakalayo
bachayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu uchaya abantu elimaza abantu bebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa ona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele makhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ugcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingapi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingapi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awezetharaphi behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masotsha ukuthi wabatshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapolisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapolisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenze ukuthi bangambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayuniform amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC. Umakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzwisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
Angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani kodwa ke abantu labo bamele beziphathe ungakhangela into kade senzakala amalanga la kulabantu abasebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo besenza izinto ngendlela abathanda ngayo umthetho sozobayekele bonawo bantu njengokuthi ngithi mina abantu labade bechisa impahla zabantu bechisa izimota besenza yonke into yokunjalo bebulala bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe bebajikijela ngamatshe hayi umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke xa ukuthi banjani kumele bafinyelele kibo umthetho wafinyelele bathola kale lawo abantu bajeziswe ngendlela eqondileyo yiko engikubonayo kuphela kukhona kodwa kathesa abantu bazabe bekhala abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu yibo bona abantu xa sebelandelelwa futhi umthetho usuba uyisandla somthetho sesibafinyelela sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama
abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo kambe bahlukunyuzelwana abantu sokuyikukurawundi yini
ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kade si abanye omunye lawo yabenika isicicele lakhe leyo lodaba ukuthi kwenzakala lo kwenzakala lo kodwa ebantini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile abafana abanyade bengitshela bese bekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyuthi zingaluthwa kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa bathi balimele lawo bantu kade besenza khonoko kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi kukhulunywa ukuthi amapolisa athe esenza kumbe amapolisa athe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhego ehlukuluzwa kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echisa imoto ukuthi uyangaphi wena uyangaphi asomthetho lowo njalo xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khonaphana phakathi
uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha le mibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho
ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo nabo bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcolisa uhulumende kwesinye isikhathi isandla sokuganga isandla sesithathu singabe sesikhona khona apentweni lenezi
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF singene kuhlelo lwabasakhulayo
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. UNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule. Masambeni kuye siyezwa okuningi. Josphat, ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha, unjani?
Ngiyaphila, kunjani baba?
Hayi, thina siyaphila. Ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila. Masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu. Sibone uhulumende esecitsha ubulembo bokuxhumana ngeviki edlule kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembo esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp bevala into njengeFacebook bekuyisikhathi lapha bese besehlisa khona amasosha belisa amasosha ebantini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangathitshiya kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima ethudinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho so ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile bese zolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi kodwa leyo demokhrasi kayikho kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga from umkhokeli bukamgabe asikuthandi okwenzakalayo njalo nxa sizwa ihungahunga lolu mkhankaso lo kawuphelanga abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo sebethi abantu abayedinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi sizatshengisele azaphenduke umnangagwa kusukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo mina ngesifiso sami ngisifisa ukuthi abantu benze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibani incwadi elezikhalazo zethu sifunani ngabe ngihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakuvuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo siyabaifika kuyafanana lohlupho esihlangana nalo
hayi siyakuzwa mnumzana njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngoba uningi bethu
ukuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho izano kayikazwelo abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ungakhali into abazenzayo sikumelele kwikho sikufunayo yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu khaso nje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa angayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imota zakhona zabaningi asinazo so into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
gqiba uhlelo Josphat
engingakutsho ukuthi umuntu wonke ufuza bekwazi into lesesiqalile njalo sayithini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini udlame zasithandane nini asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadoda la siwafaka unembeza sesiqalile into yethu asibuyele emuva asekeleni udlame ubusela singajojeli abanye abantu siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sibuyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sitiwafuna komzaco esizinda kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima kuzima yonke into babhoda even ekusemele bebhoda bey'dinga ngempopho amasosha ale uniform esibadinga komzaco abantu baningi besizinda babonile kopane bey'dinga bethi namibesiyime ngigokhela engigokhela abantu
hayi Josphat ngikuzwile kahle ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo
siyabonga
mthwakazi omuhle lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube yini umbono wenu ngodaba lolu asixoxeni kutwitter njalo ku-instagram @bigmike3 isikhathi sami sesiphelile asidibaneni kuhlelo lwabatsha uhlelo The Connection ngolwesibili uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 p.m. bese lukugqiba ngo-9 olivalisayo ngumike hove ontanga Bye-bye.
Siyabonga Big Mike singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Zingana masiko
wenziwe manje.
Ngelo baba mkhulu babe lobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi batshade lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo izizalwane zezimbabwe ezihlala kule South Africa
okwangathitha ukuthi ekundleni abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho sicathele ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzibe ithothi kambe umuntu lo ongubaba ongumuntu onjani uphila impilo yobani umuntu uzelahle avume nje engaziki ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani so vele sokuzokunzima kakhulu
singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ko-WhatsApp lo-Facebook o-Instagram into ezinjalo vele ayisekwenye indawo phela
ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezi nkundla lezi zokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlu yabo kodwa ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho lokho akusenziwa babuduve namhlanje abantu sebesebenzisa kakhulu i-technology ukuzama ukuqhuba imitshado noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyakhe. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo seduze abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe nemizi eyakhekileyo engaba lengqubekela phambili. Kuyomele ukuthi uma umuntu uthatha umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hhayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazani ukuthi indoda isuka kaphi, ukuthi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuze bebe nekusasa enhle.
Ye, kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho, umuntu uzambona njani lo ukuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane khulu, yabe ezangihlupha kusasa. Kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizoba liziphi, hayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakutsho mina ukuthi ngizwa nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha eSouth Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo sibe sesilesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sihlala nje sixhumana kuWhatsApp la ngapha. Kodwa-ke ngahamba ngadingisisa ngayo ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana eSouth Africa noma kuphi bathandane, kodwa-ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso. Umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele bese thi nxa selihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sokunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye, noma yindoda noma ngumfazi emakhaya. Kakhulu
ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uNqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalwane seZimbabwe ukhona ngaleke kule South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kule South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathi nelokusasa.
Hawu baba uDube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo.
Babe lobo logogo senziwe kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu uthungameli, nami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 iverse ka-28 uPaul uyaloba lapha esithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka ikakhulu thina abantu nxa singene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlubu
kulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siya khangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imini kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje iyenzakele ngifunda okokuqala sinanzelele ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kungangena isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu babesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi lelo ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu ngathi ufanana njengomuntu oyabe egade ihelicopter okwanisa ukubona indawo eziningi isigaba esikhulu antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi ngakho-ke uNkulunkulu kulezi izinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo ke lezo zinto ukuze kuqinele nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle singakhangela udaba lukamose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona umose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekuqineni umose ugcojwa yindlu kafaro ekuthuneni umose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana basegibhithe nangumuntu ade lahliwe nangumuntu osengumkhuphuthi ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mnenye izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile kanti uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe elimnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekuqineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bayo
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuphosi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo kamagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami mbonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi
Munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wahlangana toke hasi wambuza wathi mama Uhamba njani Weyazi munyu mama wayefelwe Ingane yakhe kwakubuhlungu Wahlangana toke hasi wambuza wathi mama ngabe kwenze njani yena waphendula wathi konke
uhamba kahle
waphendula lo mama wathi
konke uhamba
kahle wathi
Jongwe ndikophoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili uMongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum Kwanele mthwakazo muhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.